ingakhulu okuphume kwaba sebhekene ukuthi i-Electoral Amendment Act leyi esiseparliament ediscuswa kathesi. Ungane yayikayenzi ama-reforms wonke angabakhangelelwe ngabantu beZimbabwe ukuthi ukhetho lolu oluzayo lube lukhetho luyakwenza ukuthi omunye lomunye ethi hayi nxa ngidliwe ngidliwe ngendlela efaneleyo kube le-level playing field. Okwakhathesi ke-Electoral Act yona leyo kayitshengisa ukuthi lokho kungabe kuyikho kukhona kathesi.
Kahle kahle singathi kuyini okungenza ukuthi ukhetho solwedlule abanye bakhala khala?
Okukhona kule ndaba ezimbalwa okuyizo ukufuza ukuthi zilungisiswe okuyakwenza ukuthi nxa sonke sisiya ekhethweni sithi hhayi lapha kukhethwe ngendlela efaneleyo. Ngiyakholwa okwakuqala yimidiya intatheli zezindaba in terms of umthetho wethu i-ZBC siyakunazelela ukuthi i-ZBC ine-TV station eyodwa. Siyakunazelela njalo ukuthi i-ZBC inama-radio station mhlawumbe. Kathesi ama-radio station kahulumende ngiyakholwa sefike aba mabili, mathathu, mane kumbe mahlanu enjalo. So-ke okukhona ukuthi ama-broadcasting stations wona lawo i-media naleyo kufuzile ukuthi khona nxa kuyukuthi isiyaripota iripote ngendlela efanayo kungakhathalekile ukuthi iripota ngomnankava kumbe iripota ngoChamisa kumbe iripota ngomduru kumbe ngakwanye labo abamabandla atshiyatshiyeneyo. Esikudingayo ukuthi i-ZBC nxa kuyukuthi umama uMrs Mnankagwa esiya koChirumanzi idonse izimota zayo zonke iyekhipha ilive broadcast ikhona ngale, kuqakathekile ukuthi unkosikazi kaChamisa kumbe unkosikazi kamunye upresidenti laye wamabandla awaphikisayo nxa esithi uthe wayakwenza lokhu afuna ukukwenza kutholakala i-ZBC siyathi kakhona ngale siyatshengisa abantu ukuthi hhayi undoda lo owebandla eliphikisayo naye uthethe kule nkosikazi inkosikazi lakhe nanti, ngoba akula mehluko phela phakathi la kwenkosikazi lika Chamisa nenkosikazi likamnankagwa. Esesikubona kathe ukuthi ngani sokufana nje nesikhathi samgaba lapho esasibona khona ukuthi khona i-ZBC nama-radio station wonke ayilandelela lapho wawuhamba khona ubaba umgaba kumbe lapho wawuhamba khona inkosikazi lakhe. Osokusiba yikho okufana lakathe kuhanjwa nje lapho kuya khona umnankagwa, kuhanjwa khona nje lapho kuya khona okuthiliya mnankagwa unkosikazi ka-president umnankagwa. Anti yabona ukuthi kathesi usilayidwana usengenile nguye osengu-chief elections officer. Siyakuthabela ukuthi lokuyana yimbali yakhe siyayazi imbali ka-2013 ngeka-2008 lapho kwahlala khona amaviki ambalwa ama-results engaphumanga usilayidwana esebenza ndawonye nojojiwesh. Sesitsho njalo siba khonapho sikhangele amabutho awafakwe phakathina kwemizi lapho ohlala khona izakhamizi emadolobheni kanye nemakhaya. Ngikhuluma ngephaya edinga kula mabutho amaningi alokhu ehlezi emakhaya engenalutho alwenza ngaphandle kokuhamba esiyahola ephenduka ezokwethusela izakhamizi ukuthi bazisekele ibandla elilodwa okulibandla eliyilo okuthiwa yilo elibusayo. So konke lokho kufuze sikulungisise ukuze sizwe sithi hhayi sesiyangena kuhle phakathina kokhetho olulandelayo.